abantu abasuseni ezindaweni abahlala khona balokhe bengela ndawo yokuhlala. Yona i-engine iyehlulekile ukuthi ibaphe abantu indawo zokuthi bengabe behlezi. Iyehluleke lokubapha esingathi i-compensation yesithiwa lokuthi bebone ukuthi bengenelisa njani ukuthi behambe bedinge ezinye indawo zokuhlala. So abantu abaningi sebeyakhe imikhukhu yokuthi bengabe behlala kuyo, abanye bahlala ezihlobini.
Masi sikhangela ke labantwana sizwa kuthiwa abasahamba esikolo njengoba kungela ndawo yokuhlala, kuhamba njani?
Abantwana abaningi abasahambi esikolo, sikhangelene lokuthi izikolo zivule izolo. Abanye sebelokhu behamba emkhukhwini, abanye abalandawo esingathi ba-based kiyo. So abantwana sebeyehluleka ukuthi bethole izindawo zokuthi bebe behlezi ezi-consistent ukwenzela ukuthi belokhu behambe esikolo. And enye into ekhulunywa ngabazali babo yikuthi bathi bona abasela mali, abasayenelisi ukuthi bebhadale izimali zokuthi abantwana baye esikolo.
Nxa sesikhangela ke nge-anjini lohulumende, kambe kuthiwani ngodaba lolu?
Bazithulele ngodaba lolu, bayenza ingathi akulandaba ekhona. Bazithulele abantu ingathi belokhe bekhuluma behambisa udaba lwabo ukuthi libe lukhanyelwa, bona bazithulele. So lathi siyazibuza ukuthi phoba ngabe becabangani abantu abangela ndawo zokuhlala. Labo bayazibuza ukuthi uhulumende nxa esithi yena umelela abantu, nxa ezathula, nxa abantu besebunzimeni, pho singathi nguhulumende babani?
Pho ke kuzabheda ngani lapha mamlambo?
Ah, ngiyabona indaba le izahlupha kakhulu ngenxa yokuthi abanye sebecabanga ukuthi beke behambe emahhofisi nawe government ukuthi beyokuzwa uhulumende ukuthi pho icabangani ngabo, njengoba sebeyenza ingathi sebekhohlwe ngodaba lwabo lolu. Abanye bathi nangcono i-engine ibe ibaphe imisebenzi ukwenzela ukuthi beyenelise ukubhadalela abantwana lokuthi bezidingele indawo zokuhlala.